ngoba iSuper Bowl umdlalo omkhulu owe American football, ibhola lawela lapha eMelika. Kunjengabo World Cup i-final yakhona. Ngijayele ukuyivukela. Ngisafika ngangayizwisisi ngoba ingathi ihambelana le-rugby ngoba ibhola lakhona bayalijikelana. Kodwa kwaya. Ngasembona ukuthi ngiyakhutha ngoba bonke abantu bavele aba elekhaya elenguqu alijayelekanga.
Uthabile yini ngempumela yomdlalo lo? Wena ubusekela liphi iqembu?
Akade beku-final abe-New England, ama-Patriots. Iqembu lakhona liyaziwa ngokuqila. Lake laqila elinye iqembu engilisupportayo ele-Atlanta, ama-Falcons, about 2 years ago. Kodwa angazi ukuthi kungani alidliwe iqembu lakhona. Lingavele lifike ku-Super Bowl, liyawina. So bengifuna abawinayo, bengilisupporta. Bekusobali ukuthi lizawina. Ngoba u-quarterback wabo, ongathi kusa-captain, u-Tom Brady, ule-experience kakhulu, so ahamba ku-final yonle Super Bowl. Okwezikhathi eziyisithupha, 6. So vele bekusobali ukuthi bazawina.
Bekule mculo lokunye, ungathi konke kwenziwe kuhle?
Yeah, kwenziwe kuhle kakhulu. Ngakuqalisa anti kuyakuhlatshelwa ama-national anthem. Njengombani bekuse-Atlanta, bebebize u-Gladys Knight. Owazalelwa khona ngale Atlanta uyohlabeleyo uqalisa bekukuhle kakhulu enduhlabela kuhle uGladys Knight, she's a legend. Umcimbi yakho khona leading up to it ngabolesihlanu mgqibelo bayenza lokunye okuthiwa i-NFL experience. Abantwana lababukeli balowo mdlalo bayabuya bathatha imfanekiso bajika amabhola besenze ngathi bayatraina khona kuthiwa i-NFL experience. Bekukuhle njalo labantu abaningi bayabuya kule dolobho okuyabe kulo mdlalo wonalo.
Ye, ngezinye indlela bekuphithizela ngoba bekusenziwa khonapho ohlala khona.
Ye, bekuphithizela sibili. I-Atlanta ivelile traffic embi, ihle yaba worse. Ngabona bama-taxi nabo-Uber ungayibade besenza imali. Bekungahambeki, ukuphithizela kakhulu.
Siyasizwe ukuthi kule siko lokubukela lo mdlalo lokudla kwakhona.
Ukudla ngiyakulandela, ngangikulandela kodwa mina ngiyathanda ukuziphekela kwami. Angithandi ukuthengwayo but abaningi bayazi order o-pizza, ama-wings. Naya bengizosela, so bengizosela ngenza isithwala sami nembhida.
Abanye abahlabeleli bebesala ukuthi bayihlabela kulombuthano.
Ngibone ekugcineni abanye abansundu babeyalile, omunye lowana uCardi B. Kona ngathi usakhala dwala ukuhlabela. Kodwa omunye okuthiwa ngu-Big Boy, omunye okuthiwa ngu-Travis Scott, abantu abansundu bagcine sebehlabela. So mbona ngathi nxa bengakulanda izinkunguwe or mina bangicwele. Kukuwe uyabuza phiwa imali. So ngulo nalo uyazikhethela ngoba abantu kwezinye izikhathi ababambananga. Nxa umuntu elayo imali eningi angala njengo-Rihanna think uthiwa wala anti yena ule mali eningi. Kodwa u-Big Boy omunye elinye iqembu le-Atlanta ugcine ehlabela ngoba wagcina nini ukuba le-hit. So yena labo-Travis Scott abanye babe befuna ukwaziwa ngoba umdlalo lo ubukelwa umhlaba wonke, ilizwe leli lonke lomhlaba. So yi-exposure. Ye, ngathi abansundu baphathwa kubi kodwa nxa sokuyimali mina bengingahlabela kodwa lapho.
Kodwa uyabasekela yini labo bokuguqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe i-national anthem?
Kodwa bangaguqa bayaxotshwa. So nxa ulayo imali yakho yokuguqa, ye ngiyakuzwisisa kodwa mbone ngathi abanye abakuzwisisanga kuhle njengomongameli welizwe babekhona ukuthi baguqelane. Wayeguqela ukuphathwa kwabantu abansundu lokudutshulwa kwabo. Ngiyamsekela kakhulu, ye ngiyabasekela abokuguqa.